Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalibuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 28 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukhetho lwebandla lezanu PF lube labantu abaningi abaxakaxe amavoti abo, okungabe kutshengisa ukuthi kungaba labaningi abangasoze bavotele leli bandla.
Akula ngendlela abaza kutshengisa ukuthi ba-democratic, ikubone kule nkululo kokukholona okuningi abantu abathi inamba yabantu yempumela le namba yabantu abavotileyo kayihambisani.
Kodwa abanye bathi lanxa kunjalo abamabandla aphikisayo basolwa ukuthi bazigoqe ukuze bathathe leli xesha banqobe ukhetho.
Mina ngiyayazi kahle imfundo edlalwa koChamisa ukuthi umnumzane uChamisa akazimiselanga ukwenza ukhetho, kodwa bona babhizi balungiselela ukwenza ukutshengisela lo dlala kokungaco kuzagcina kulodlakela.
Umsekeli kamongameli welizwe leMelika unkosikazi Kamala Harris ophakathi kokwethekelela eleGhana ukhangelelwe ukufika endaweni lapho abantu ababesuswa khona besiwa eMelika ukuyasebenziswa njengezigqili.
I-Amerika ayizake ifisele i-Afrika kumbe yenzele i-Afrika into enhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Sokukhamuke ukufuthelana okukhulu kubandla lezanu PF phezu kwempumela yokhetho lwama primary elections olokudinga abazamela leli bandla kukhetho lwezwe lonke okuza kwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Abasekeli bebandla lezanu PF labo bathukuthele endaweni ezithiyeneyo zelizwe besithi bavinjwe ukuvota kuma primaries aqutshwe ngomgqibelo langesonto ngoba amagama abo abengekho kungwalo zebandla. Iphephandaba leNewsday libika ukuba iZanu PF imise ukwethulwa kwempumela yokhetho lolu ngenxa yokukhonona osokukhona. Ukomisari waleli bandla umnumzana Mike Bima izolo wazise ukuba akusavunyelwa ukuthi iziphathamandla zebandla zethule impumela engabusiswanga lidale elimqoka lebandla ele Politburo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi unobhala wezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ethule impumela itshengisa ukuba isiphathamandla sebandla umnumzana Tafadzwa Mugwadi unqobile, kodwa ngokuya kwesikhathi kwaphuma impumela ehlukeneyo etshengisa ukuthi uMgwadi nguye onqotshiweyo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumkhokheli njalo wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu.
Okwenzakale kuzano kulento eziningi okuzitshoyo. Okuwa kwengqongqothela zezano kutshengisa okuwikhenwa kwephathi, ngoba ungayikhangela izano iba le-face thize zephathi. Abanye bangathi i-renewal, but mina kangikholwa ukuthi kungaba i-renewal ngoba iningi labantu abakhona kuzano bangene ngemva kwa-Emerson. As long as urenewa iphathi u-Emerson eyi-face yakhe, kunzima ukuthi ayirenewa ngokutshintsha abameli bephalamende. So mbona ngazathi khonokuyana ukuthi odabe ngabantu odabe hlezi beyibuso bezano ezabelweni bawile, kutshengisa ukuthi ibandla langikhona lalo liyawa. Okunye othi ungakukhangela yinamba ye-turnout. I-turnout yabo ungakhangela eka-2018 laleye khona, indawo eziningi amafigures angikhona ayehlile, okutshengisa ukuthi abantu ngesimo somnotho lesimo sezinto ezenzakalayo abalathemba ebandleni thize. Ungazwa ke uthi urenyiwa iparty uhamba usiyadinga oenrolanga usiyadinga oflora abantu bonke esingathi yi-deadwood ubusithi uyayirenyiwa ngabo. So ibandla langikhona eqinisweni yikuthi alila future. Alubana belile future ngabe sibone abantu abaningi abatsha abangaziwayo besiba yibo ubuso bebandla besizathi hayi ibandla liyarenyuwa kodwa kuhanje kwarecyclwa i-deadwood ehambe yathintithwa emangcwabeni yayenziwa yaba yibuso bebandla. Abantu abala abazakala abanye nge-violence abanye bayatshontsha. So kangikhola ukuthi libandla esingathini lingaba yibuso abantu ababiselweyo abavotele esingathi yibuso bebandla. Okunye oza kukhangela ngalo ibandla langikhona yilokho okwenzakaleyo ikakhulu kobulawayo ukuthi iningi labantu abamele ubu-MP abantu abancintisileyo for i-local authority ngabantu abavela ngale kukaChangane khonokho okuyikho abantu bakobulawayo kodwa behlala besilwa ngakho. So ibandla langibona uyabusuzibuza ukuthi liyathi lili ibandla labantu njani lihamba liyethatha abanye abantu kwezinye indawo ukuthi besusa abantu endaweni zabo bemele abantu endaweni engasiyo yabo. So khonokho uyakutshengisa ibandla langibona lidisplace abantu bemandebeleni libafakela abantu bekwezinye izizwe kanti kungani bengahambi bemelwa nina laboyise endaweni zabo.
Kodwa iZANU PF ufuzwayo ithi ilibandla likaZulu njalo abantu okhuluma ngabo bakhethwe nguZulu bakhethwe ngabasekeli bebandla.
Abakwenzileyo ama primary elections akula ngendlela abaza kutshengisa ukuthi ba democratic ikubone kule nkulu lokukhonona okuningi abantu abathi inamba yabantu abayempumela lenamba yabantu abavotileyo kayihambisani inamba yempumela siningi kulabantu abavotileyo. Libandla elihlala lisenza izinto zenkohlakalo.
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo oyinhlanganiso ye-ibheju likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhe sikudaba lunye ukhetho lwebandla leZANU PF lube labantu abaningi abaxakaxe amavoti abo okuthiwa ngama-spoiled ballots ngesilungu okungabe kutshengisa ukuthi baningi abangasoze bavotele leli bandla kukhetho oluzayo. Lokhu kuza ngesikhathi iningi labanqobe kukhetho libikwa lingelecele leZANU PF elithiwa yi-G40. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi ubuningi babantu kade bevota kukhetho lweZANU PF akutshengisi na ukuthi abamabandla aphikisayo basenkingeni.
Sinanzele ukuthi futhi nxa sokulukhetho lalabo abanye abangasoma member per se kodwa abavumelana leZANU PF lamapolisi leZANU PF bazabe bekhona esibathi ngomahlala ecingweni. Bakhona abantu abaningi abangomahlala ecingweni yibo abalula ukuthi ubagungulze ukuthi basekele kumbe bavotele iZANU PF. So kutshengisela sobala ukuthi iZANU PF inganqoba kukhetho oluzayo ikakhulu emaphandleni.
Abi lokhetho lwama primaries kumabandla aphikisayo ikakhulu elesicc ubona ungani kuzaba lomthelela na kumpumela yokhetho oluzayo?
Ye amabandla aphikisayo anjengabo triple c lamanye amancane khonoko ukuthi bangenzi ama ukhetho lama primary kutshengisela izinto ezimbalwa. Number 1 kutshengisela ukuthi ngamabandla awamanengi akhona ibandla liyabe lingilibandla lomuntu yedwa kuyinto yakhe esesikhwameni sakhe acabanga khona ukuthi laphana ngiyafaka ubani laphana ngifaka ubani. Akulanto ethiwa yona yi-democracy umbuso wentikantando kaZulu emabandleni akhona kuyingozi enkulu kakhulu. Khonokho kusitshengisela ukuthi nxa abantu befuna ukuthi babuse ngombuso wentando kaZulu angeke bavotele ibandla lomuntu odlala imfumba into zakhe zonke zifihle esikhwameni esenza yena akufunayo yena yedwa abantu bengakhululekanga ukuthi bakhethe abantu abafuna babameli. Okwesibili, kuyawalulaza lawo mabandla nxa usukhangelanisa sikhangela siqathanisa leZANU PF kuyawenza akhanye njengazani ngabantu abadlala amadlwana. Okwesithathu, nxa ngikhuluma ngebandla leTPC mina ngiza phinda lokho enhlala ngokukhuluma njalo ukuthi umnumzana uChamisa labantu asebenza labo iningi laba angitsho iningi labantu abasakele siTPC abakwazi imfumbe edlalwayo. Mina ngiyazi kahle imfumbe edlalwa koChamisa ukuthi umnumzana uChamisa akaziniselanga ukwenza ukhetho, kodwa bona ababhizi balungiselela ukwenza ukutshengisela lodlaka kungaxokuza gcina kulodlakela njengalokhuyana okwenzakala ngoAugust 23 bayikho abakulungiselelayo bakopa into eyenzakala eSerbia ngo 2000 bakopa into eyenzakala eTunisia lento eyenzakala eEgypt lento eyenzakala eSudan la kubo Syria yikho bona abakulungiselelayo abalungiseleli ukhetho ngoba bayakwazi uthi nomzana uChamisa khona phano yakwazi ngenhliziyo enhlizweni yakhe iqiniso lokuthi uzadliwa angahamba kukhetho. So bona ababhizi abalungiseleli ikhetho bona abalungiselela ukwenza ama protests ukhetho abalufunayo ukhetho lamalunga edale parliament kodwa nxa sokufika koluka mongameli abalizani buza abantu abazabe sebegcwele ezitridini bechisa ama building ezitridini igovernment ibisithumele amapama soldier cha abantu bese kusifa abantu abathile bese kubizwa international community ibisingenela bese kuthiwa khona khona kukhulunyiswane kufonywe uhulumende obambeneyo umnumzana uChamisa la yasengena laphana usengena laphana la yasesiba ngumuntu onjani ngomunye wababusayo lanxa ekadedliwe. So yikho okufunayo kuphela yisi strategy sakhe lokho kokhetho ku forget abantu besiCC abalandaba lakho.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze amadale omthethwandaba ukuba abophe labo abenza inkohlakalo njalo labathengisa izidakamizwa. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu intatheli indaba izindaba eStudio 7 eseHarare.
Umnangagwa wenzela inkuthazo embuthanweni ukuvulwa komthethwandaba kamantshi emzini owe-Epworth eHarare esithi okwenza ukuba izigila mkhuba ziqhubeke zisanda ikuba kwesinye isikhathi kaziphiwa izigwebu ezilingana namacala azo.
Akasiqhubekeni silamadale ethu alwisana lenkohlakalo.
Inkuthazo kamnangagwa iza ngesikhathi kuphume uhlelo lwemifanekiso yefilimu eyedokumentari elezigaba ezine emsakazweni kamabonakude we-Al Jazeera eveza ukukhuquzwa komnotho weZimbabwe ikakhulu amatshe aligugu ayegolide athengiswa ngemali eningi kwamanye amazwe kodwa inzuzo yalomsebenzi ingabuyeli esikhwameni sikahulumende kodwa inothisa abantu abalutshwana abasezikhundleni zobukhokheli. Kodwa ingcitshi kwezombusazo zithi kuningi angakwenza umnangagwa ukuze atshengise ukuba ngempela uzimisele ukulwisana nenkohlakalo. Omunye walezi ngcitshi ngumnumzana Libert Dube.
Kumele uhulumende abone ukuthi kuba lemithetho eqinileyo kulabo abatshontshayo kulokuba belokhu bebotshwa bebuyela ezindlini, yikho kugcina kudala ukuthi ukutshontsha kusuke kube kulokhu kusanda kusiya phambili.
Esinye isakamuzi se-Epworth umnumzana Francis Masetsa ngomunye owamukele ngenjabulo ukuvulwa komthethwandaba wase-Epworth namhlanje.
I-court namhla ivuliwe, i-judicial court ibile sithathi nje isakhiwa. Kodwa ke umongameli welizwe ubuyile wazovula okusemthethweni. Hayi, ngithemba ukuthi kuza sinceda sibili lapha e-Epworth ngoba indaba eziningi bezisiya e-Rotten Row kumbe e-town.
Umongameli uthi njalo ukuvulwa komthethwandaba o-Epworth kudalwe ukuba sebenanzelele ukuthi zilutshwane indawo ezithoniswa abacala eZimbabwe, ngakho-ke uhulumende wakhe uzakusa imthethwandaba le ebantwini ngokuvula eminingi elizweni lonke.
Idale elifanayo ezafakwa e-Country Park kobulawayo lasemkoba eGweru emtsheke emashingo esakhuva nedankamvura laseglenola nebudiriro eHarare.
winner should be speedily established.
Abuhlangothi olwe Judicial Services Commission vathi vaqoqa ukwakhaniya imithethwandaba endaweni ezihlukeneyo zelizwe ezifana lasemizini egoqela iCountry Park koBulawayo, imikhoba eseGweru, esakuva lasedakamvura, eMtare, emavuko eGlenora, eHarare, njengendlela yokuthi imithethwandaba ifinyelelwe ngabaningi ukuba bengabhekani le ndleko ezinkulu zokuhambisa besiya imithethwandaba. Ngimele 27 seHarare, nginondolozi Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi isiphathamandla seleMelika umnumzana Robert Scott oke wafika eZimbabwe usekhuthaze uhulumende ukuthi alungisise ugwalo lwabavoti i-voters roll ukuze ukhetho lungabi lempumela esolakalayo. Iphephandaba leHerald lodaba lokuthi kulowesilisa ogongode ugogo wakhe ngogodo waze wafa eMtoko. Lundoda ubikwa esuke waya egangeni lapho azilengise khona laye wafa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kuthi Zimbabwe vele ku obvious akula president hlezi ngisho intilizwe lakala president onke bantwana mfazi kuyatshontsha konke ngamasipela kodwa uthola umuntu egijima ethi zanu PF ihamba phansi ngenyawo elambile engadlanga. Why ungafisa ukuthi ilizwe lilunge? Usebenze uthole imali, usebenze uthenge lokho ngelapho, usebenze uthenge inkomo, usebenze ulobona umfazi, usebenze uthenge ibhayisikili nonke ukuhlala uholiswa njalo nje. Why ungafisa ukuthi ilizwe lilunge uhole lawe uyethenga ibhayisikili, uyethenga itennis? Ngoba lo muntu omqambile amanga vele lisela uyazitshontshela ugcwalisa indlu yakhe, uyazitshontshela ugcwalisa imali phethe yakwamazwe. Umnyanga kwaseqeda igolide elizweni kodwa wona uthola isenti ogawulela abaqaliswa amanga behlupheka betshontsha inkomo zethu. Ogawulela uzobethi mnangagwa batshontsha inkomo zethu, baphiwa amatraka ukuthi ekambe zula indawo yonke emakhaya la baqeda inkomo zethu amatraka abogawulela. Cela lisihloniphe bogawule. Umnyangagwa alitholi uto uqamba amakulambini uvuke kusasa ushetshe inkomo zethu ngoba uyalamba uyahlupheka uyashokola. Fisi ilizwe ukuthi lilunge, usebenze uthenga inkomo, usebenze uthenga itennis, usebenze uthenga ibhayisikili. Awulazo lezo zinto uyahlupheka la gawuni labo uthoze kuthuma konke vula abantu bezana uPF.
Sanibona, sanibona in studio 7. Hayi, siyajabula ukuza imlayezo in studio 7 ngilamele studio 7 seMpumalanga ngoba South Africa. Eh, kulo mama lodi wasuka ku MDC usekuzana uPF. Lo mama angabo sijwayela lo. Yini la ikhuluma irabishe njalo? Sorry ukukhuluma leli gama. Eh, yini la ikhuluma? Yini le athi yenzwe ngumnangako? Yiziphi izikola akhuluma ngazo? Lama clinic azibhedlela akhuluma ngazo? Yiphi imigwaqo akhuluma ngayo? Eh, yena uma wasuka ku MDC angakhulumi kubi ngokuthi yeye kwenziwa so kwenziwa so. Indaba ekhuluma ngantu angumfazi onjani njani ka? Eh, vele abafazi banjalo ngasuka endodeni sekukhuluma enye indoda kubi. Eh, akulalutho olwenziwa yigovernment, akulalutho olwenziwa. Yiphi yena into ayiboni right eZimbabwe? Uzositshela ngomntana kuthi seAmerica ma ku-right eZimbabwe eAmerica ufunani umntanakhe khona? Angabo sijwayela kubi lo mama lo. Eh, asifuni ukudlala thina elizwe anje usadlala yena. Eh, unjalo ingakwasuka ku-FDC kathi ezam zizawuthathe ku-MRP khona akazazi ukuthi ufunani elizwe. Usijwayela kubi. Yiphi imigwaqo ekhona eZimbabwe? Yiphi amaklinikhi asebenzayo le mithi eZimbabwe? Amatitsha kabahoyi but ukubhintshela abantu i-nonsense yodwa. Abo sijwayela kubi thi.
Ngibingelele ku-Studio 7 ngabele njalo ukuphila abasakazi kanye nabalaleli ngezindawo lapha abakhona. Ye, thina esintwini sakithi sithi sobohla amanyosi. Lapha ngizama ukuthi ngichazele abantu bezanupf ukuthi nanzo ke gawule Joseph Chuma lapha elikhona nabomama lowo bekhuluma kuthangelana ethi bheki bridge bheki imigwaqo. Kodwa ngithi masilalele inye izilana bayakhala ngomgwaqo wasefolosi kwehlukene uzwalinganisa wathi ma usiyarari ungathi uya kwelinye ilizwe, ma usiyefolosi uya kwelinye njalo. So bantu bezanupf lina lithini ngakho lani bantu bakazana nje phezu kwaloko okuvelayo okuthiwa imali yahuquluzwa lithini ke khona lapho bogawule? Sicela ukubuza kini njengoba lina laya ezikolo zokuphikisa liyaphikisa ekuqaleni semba phansi lithi konke ku right so lithinike manje mase kuvela le documentary ye Al Jazeera esiveziwe ukuthi nampa bahuquluze endi baphuma kanye khona ezandleni zezanifive lithini ngakho lisalala pho lapha elikhona bantu abadala kumba kusalaleki seliphonga ukuthi ha okulempondo akufihleki emgodleni sokuphumile nanko ke so ebantwini bakithi thina esiphansi ku ground force bantu bakithi nazo izanipf sokulungelo lakho ukuthi wena uzikhethele ukuthi uvotela bani kambe ungabe usayivotela izanipf senza kanje asibambaneni bantu sike sifundisane ukuthi izanipf akulanto ebiza sisiza ngayo ngoba okufanele isize kakhona yakuthatha yakuchaphaza yakudlela umnotho wasezimbabwe hluphekile akuvotelwe elinye ibandla elingenza utshintsho lobungcono ebantwini bakithi sekelane lezanipf ngiyabonga
zihlobo zami ze-Studio 7 ya umnyaka lowu kuzaba ngumnyaka ozaba unzima kakhulu sibili mina ngokubona kwami nxa sikhangele sibili kuhlelo lolu olwama-election kwazi unkulunkulu kuzaba nzima ye yiyo impendulo engayitsho linjani babantunga milingomo labanye abasakazi nje ezimbabwe lapha thembe ujehova kunzima
anjani linjani Studio 7 abalaleli bonke endani ezijenele khulumani lapha sakhezi emadopho ngizwa ubuhlungu indaba yenzakala elipane abantu bayakhala bulawa amandebele hlangamadisi kambe bantu bebemathebeleleni kambe shuwa sikwanile yini sikwanile sibhizi sisebenzela izafa
salibonani kustudio 7 basakazi labalaleli salibonani lonke kuzindawo zonke sibonga basakazi estudio 7 umsakazo wenu osethulela izindaba mina ngingena lapha kustudio 7 ngiyadinga studio 7 ngidinga abantwana bomfowethu abantwana laba bazalwa unina kwakuthiwa ngumanyoni bazalwa ngamalethi 80s kusiya ku-90 endaweni zejocholo gwayi umfowethu wayele nickname othiwa ngundevezbo umanyoni lo ukhangelelwa ukuthi ungani kuthiwa wayesuka endaweni zelubimbi kumbe emzola ufolomani wabe emsebenzini besejocholo kwakuthiwa ngundevu something like that sengiyalilibala ibizo lakhe kodwa wayengusibanda ufolomani wabo kuthiwa ngumgelandevu kwakuthiwa ngumgelandevu abantwana laba siyabadinga ngumfana lenkazana ngikhuluma ngabantu asebekhulile nxa bengabe belalele bangangithinta ku-0776195288 kumbe bangene kuWhatsApp ku-0775654983 siyabadinga Studio 7 okhulumayo ngobaba Mangena abantwana laba siyabadinga sicela ukuthi i-audio le idlalwe mhlawumbe bangayizwa ngisenyama endlovu
nazo ke izinto okumele kukhulunywe ngazo nazo izinto okumele kukhulunywe ngazo indawo yakithi laphana khumbula ngathi ngifika ke mina ngebhasi babekhona bebaningi impela abantu bakithi abajikile laphaya abajikile ngabatshela futhi ngenye into sekukhona omunye othi a-understand ukuthi khona omunye owakithi osebenza kuthi awumanje badwa akasifaki ngani ngimtshela ngithi leya system i-system esezweni lethu inzima la bakhona impela abantu bakithi abasebenzayo laphana baqashile bakhona abasebenza abaqashile kodwa njengamanje abantu I think angazi laphana besekunamaviki amandla bekuvukela khona bejikise emnyango ufike utshele ukuthi awufakile isemfoto ufuneka isambono ufike utshele ukuthi awufakile lokhu nalokhu into nje ezingenamqondo ngicabanga ababejikile aphanele ababona babesemajiji lamadoda amabili ade semajiji ajikisele isifonyo kwathiwa isifonyo asifakile liseni izulu kunzima baqinisele yizi zinto ezikhala ngazo lezi okuyinto yakithi kumele abantu babatshele into ngeyabo hhayi ukuthi makuza into kuthiwe no lekile kunjeni i-andabani i-andabani into yakini kumele uyithathe uyibambe ibe ngeyakini njengoba kunje bayajikisa ngempela abantu bakithi lapho ke baqiniselwa ungabona ngesekhaya kwajika abantu abaningi kakhulu futhi kungasuke usuku lokuqala ukuthi kudala sijika fike kuthiwe isifonyo sibakile sijikise into ey'ningi nje basifuna ezingenamkhono
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika kulo sifazane oleminyaka engamachumi amabili lasitiya kolombili 28 odubule abantwana besikolo sedolobho leNashville abathathu labanye abantu ababili laye wadutshulwa ngamapholisa. Ilizwe leMelika liphakathi kokukhala njalo ngodubo lwemibhobho esetshenziswa ukubulala abantu mahlayana. Kolunye njalo udaba, umsekeli kamongameli weleMelika unkosikazi Kamala Harris ophakathi kokwethekelela eleGhana ukhangelelwe ukufika endaweni lapho abantu ababethengiswa khona besiwa eMelika ukuyasebenza njengezigqili eyaziwa ngokuthi iCape Coast Castle. Umyeni kankosikazi Harris umnumzana Harris uza kuya hlola ibhizimusi yabesifazane eyokupheka iziwiji zamachokolethi ngendlela yokuthuthukisa omama. Ngemva kokuhlangana labesifazana eGhana kusasa, unkosikazi Harris ukhangelelwe ukulubhekisa eTanzania njalo uzafika laseZambia. Kubikwa kasoze alugxobe eZimbabwe. Ukuhlaziya uhambo lwakhe usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Innocent Ndibali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe.
IAmerika ayizake ifisele iAfrika kumbe yenzele iAfrika into enhle. Bazokhangela ukuthi yini enye into abangayenza wenzela ukuthi iAfrika icontinue isiba ngaphansi kwabo. Iziphi ezinye izinto including ama resources ethu, umnotho wethu abangawutshontsha ukuze bekhulise umnotho wabo. IAmerika ngayise Africa vele izokhangela okunye abangakuthatha. Akula nto yokuthi bazokhuluma ngedemocracy bazokhuluma ngani. Idemocracy kuAmerica icho ukuthi Africa kufuze icontinue ihambisa ama raw materials to iAmerica, ihambisa yonke into to America. I-democracy icho ukuthi umuntu omnyama akufuzanga ebe lomhlabathi, akufuzanga ebe leland. Yikho nje bafaka ama sanctions eZimbabwe. Yikho nje engafiki eZimbabwe not because of democracy but because of indaba yomhlabathi. So thina hayi vela siboni njengeqembu le EFF Zimbabwe ukuthi kuzasizani iAfrika ukuvakatshelwa iAmerica under u Deputy President uKamala Harris. Asiboni vele into nje esimotshela nje isikhathi.
Siyabona njalo ukuthi unkosikazi Harris ukhekhelezile ilizwe leZimbabwe njalo kunengi yini eZimbabwe liza kukhutha.
Ukhekheleza nje iZimbabwe kungenxa yomhlabathi ngoba umhlabathi uthathwa from ezandleni zamakhiwa amalutshwana unikwa abantu abaningi abamnyama abangama-Africans. Even ekhekeleza mina vele njengeleader ye-EFF Zimbabwe angiboni lutho olungasiza kumbe okuzayenza ukuthi iZimbabwe ikhuthe kumbe ingatholi lutho. Lapha akwenza uvakatshela nje ama-puppets abo abantu abayenza abakuthandayo. Abakatshela abantu abayenza abakuthandayo. Yibo abafaka ama-sanctions, so vele babe bezodinga neZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali umkhokheli webandla le Economic Freedom Fighters Zimbabwe obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukhetho lwebandla leZanu PF lube labantu abaningi abaxakaxe amavoti abo. Kungakusitshoni lokho. Kodwa abanye bathi lanxa kunjalo abamabandla aphikisayo bayasolwa ukuthi abaziqoqanga ukuze bathathe leli xesha banqobe kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.